Balele umama uJustice Gumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifazi ekuhlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi kwe-ZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi amaprovinsi wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eziseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, amawodi wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa i-DVR leyo esetsha efonini *265#, iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile, ikhuphe amabizo akho wonke njola le namba zesithupha le address, kodwa uthi usufika khona bakutshele ukuthi awulabizo. Okunye kusimangaliseyo yikuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi i-ZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli i-Constitution le-Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama-civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale le-ZEC, le-civic society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba i-constitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla e-ZEC, yona i-ZEC izalwa yi-constitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kona bezakhalala benze umathanda. Yikho ibandla leni sithi cha, lokhu kungazala idonki, ingazala inkomo. Siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiyo. Siyabonga Zulukandaba ukusihlomisa, lisipha imfumba edezifihlwe yi-ZEC esenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.